Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La mingitatele lituba ngibongeke uJonga Khandemiri obesi patelake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osikolisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID $75. Pay-cushion allowance $100. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucithwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni, osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Uhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga isithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobalwa ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala oye-Federation of Zimbabwe Educators Unions kumbe i-FOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithine siyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October. Imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ndatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamuhla umbalisi uhola imali engafiki $100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangezwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osikholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID $75. Pay-cushion allowance $100. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi ayethi ufake i-25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540. Hulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewa athi uyenza 50, athi uyenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi kasihambi sonke lo hulumende. Sithi nxa sesibhalela ukuba madanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenze imizamo eminingi, ikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond i-RTGS iZimbabwean dollar asomali, ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka yafakwa ngawo, kwathiwa senzele ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi ukuba madangathi bakhweza 100% intshintshi. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethu. Khosi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nqa engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo.
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi iworkers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukumezwa kwezisebenzi okukhulu kakhulu, ukubotshwa kwezisebenzi zingela amacala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithathe ekugcineni sokuthi izisebenzi kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe. Hayi, siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala kathese uhulumende nxa esebiza into ayidikizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu izisebenzi lohulumende lomqhathi hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanqwe. Mhla ka 26 amalunga ethu eAthuzi siyawabonga kakhulu njalo siwachayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathenjwe nguhulumende ukuba umhloliso kaGrade 7 iyabhalwa. Jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo ke ngomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni iArtus ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zeKaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo mbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi mbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa lohlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisiko koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo, mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sitha libhadala izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sicine singasatholi igetsi kumbe energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selikela xoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke kodwa kukhanya ngani kuthiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kalu hlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayiphenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sitha libhadala izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Studio 7 ithinte umphathi ntambo wezamandla kaGetsi umnumzana Soda Jemu, yena othi angeke akhulume le Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akoBulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bebahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasilodunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocator eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakoBulawayo banqaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZANU abazange bayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction, bahamba bedobha abantu babo bazenze ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso? Kuyini okungaba kwabangela khona lokho?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho ke siyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi izanu PF sicatsha ngayo ingazi yehluleke ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Yehluleke ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Yehluleke ukudinga mathi imithi yedipa imali yonibi sebezidlele bekhala ngama-sanction. Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi izanu pefu sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephonga ukuvika nge-sanction.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi licubungula iziphathamandla zemthethwandaba labo manje kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-Cotco uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US $5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo lezibra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli bakwa Studio 7 lani elisiphathela lezi zindaba. Siyalibingelela, siyalibonga njalo. Thanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele baroba kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazaroba njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani, linjani bantu Studio 7? Siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ammessage ethu ma ingafinyelela lathi esike sizizwe sikhuluma Studio 7. Okhuluma ngoDavis uNdumiso Nkomo, ngikhuluma ngisegoli. Mbingelela umfowethu Ngwenya, Maurice Ngwenya ohlala eGoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngibuye endabeni leyo ukuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje uthona vetha ama-sanction. Even beyangakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe loku injalo. IZimbabwe abantu laba abayebababusa yibo abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Naso ubona abantu abaningi bephonga ujoyinisa phefu beyayisapoti babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula lami umlayezo wami ongafunda kustudio 7.
Uma Studio 7, Studio 7, Studio 7, Studio 7, ngilibingelela lonke uma Studio 7 wonke kunye nabentatheli zindaba kubo bonke. Ngalijabulela, ngalithanda kakhulu. Masithi phambili MRP yayithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele izanu PF esihluphayo. Izanu PF sihluphile sibili, isihluphile ma-Studio 7 about 42 years, kodwa shile themba lokuthi MRP sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba, ngiyamthemba, ngiyamthemba umthwakazi, ngiyamthemba kuze kube laphakade. Iloba engaseyo yini phakathi kokhetho olubuyayo luka-2023 kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yaye, abalali. Uma
Studio 7. Siyabonga. Sengathi ungadlwela phambili lathi ama-odi ethu siweve. Uweve ama-odi ethu. Uweve lathi kade sirekhoda. Asikaziva lapho kukhulunywa khona. Sengathi singabonga singayenza kanjani.
Basakazi abahle linjani. Namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota. Asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa, leBotswana, lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe. Asameni sebhalisa ukuvota. Labasekabe bhalisa ukuvota. Sisameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo. Mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge. Abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi. Sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi, siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasitizeni. Ngiyabonga abasakazi, igama ngu-MK, ngibuya eLupane laphana eShabulanyana. Ngibingelele bonke abantu abasekhaya eLupane, eMachia, Chakabandana, koSebhuku, usamagrevis. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7, mina ngugogo Khanya ngoBulawayo. Sicela inews zesiNdebele kuStudio 7.
Salubonani kuStudio 7. Sithanda ukubonga kakhulu kubasakazi beStudio 7 labalaleli bonke. Ya, mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma Change Champions abasebenzi abasebenzela ibandla lethu leTriple C. Hayi, mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba. Siyasibona ama singababiza sithi ama foot soldiers abasebenza egroundini ababona everyday ukuthi abantu baregister ukuthi yonke into ihamba ngendlela. 2023 lekho kuyafezeka ngebethanda bengathandi. ZANU PF yahamba kulalapha ezocacha khona.
Halo, Studio 7, njani kona ngapho? Yesh, hathi nasisenkingeni, inkinga kakhulu. Eyi, ahulumende wethu loyehluleka, akayazi into afuna ukuyenza, akwazi. Ha, angcono kuphela athiyele kungena abanye, vume kuphela, ngena abanye, sesithwele nzima. Lapha thina sesihlaseke ngani yingidi, ngathi yabisitsha, ngathi ilunywa ngamazinyo. Eyi, akunzima kithi abantwana kweZimbabwe, sesigcwele iganga njengi nyoni emazweni ama-adakhandi khona ngapho. Eyi, lapho esigcwele khona ngenxa yokuthi iZimbabwe izizweni lakithi lisile and futhi libolile. Sezinzakala kuphalamende aziraitanga.
Hey, Studio 7, umsakazo olonhlonze, umsakazo oncumekayo. Siyalincoma abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo, lenza umsebenzi omuhle kakhulu. Thanda ukubana ngibambele indaba ephathelane le-CCC. Masisi lonke ngithi lingakhathazeki kakhulu. Siyazi ukubana impi enkulu esinayo, esikhangelane nayo yi-ballot. So asishayeni i-guerrilla warfare, sibe ngamalicatsha, ngoba sisazi ukubana iZANU isingena langaphi langaphi, lemlindini lebhalwini izingela ama-CCC. So impi enkulu i-ballot box. So asilandeleni abakuchoyo, sizezabantu abazisayo, sizezabantu abalungileyo, kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box. Singahluphani njalo singahlupheki kakhulu, sihlupheke kudala. So kasihambeni empini, let's go empini.
Ngelele abasakazi labalaleli, igama ngiFelix Dube weLupane East. Amafitshane ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi iZANU PF kayilandaba labantu, kayilazwelo, ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu. But what's election, babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga. Baveze ama-50 kg omumbu kuma-overage, baveze irayisi elenhlabathi njengoba izinto beveze irayisi elenhlabathi. Bengithanda umbuzo wami ubuka nje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini, ngoba uzaze uziphiwe next election. Ngize ngikhumbule ingoma kaNdux Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but uthanda ibedroom yami. So ke yikho kukhona all along, nxa engasakuthandi cabanga bani, uthanda bani. Bengakunika ukudla mntu wakithi, dlana uyevota, uvotela inguquko usuthi. Ukuba empty esiswini, it doesn't mean ukuthi you are empty in mind. So kasinaka nini ngelakusasa letu lelabantu abethu. Yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenani lesikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwethemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafuni yini ama-$50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga, ngu-Felix Dube kwebhubhu wa 11.
Hayi, siyabonga balaleli bethu. Lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esikolweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwekwerere saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi, umumo hayi awulunganga ngapha, iqiniso sibili ba. Ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili uchayiwa uyisizihlahla hawa suphuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili, iqiniso sibili. Kube sekuthi ke lokho bekusenzakala ngemalangeni izolo khona lapha ebusuku. Namhlanje ye hayi lapha esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu yeliwayo la umoya awusachayi kakhulu. Kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi, amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibili lokuthi lapha esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona. Njalo ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya awuchayi uwisa amalokhuzeni amapholi amagetsi akhona. So hayi akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi, imali le enikezwa nguhulumende vele yinto yenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza kalayo bathi nge FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu. Hayi, lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwama insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct. Kodwa hayi, wonke umuntu uyancedakala, umuntu uyancedakala njenge ilokhu zeni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kusho ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi enjengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ubekhuluma ke le Studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. siluqhiba ke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisa uChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voadebele.com asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke asidibaneni.